Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mpandula 2023 ngupresident Jeremiah.
Lo Thabo Kancube endabeni zethu namhlanje.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle.
Amazwi ekamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izitsheso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilo kahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lo we-COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni wePandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lweCOVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempila kahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. As Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempila kahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane, kanti le michina yokusebenzisa layo ayikho. Umnumzana Tim Moringai ngowe CCC eMelika.
Zimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela, when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general healthcare.
amazwi kaMuringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu. Umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba especially poverty, ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Uqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu economy wethu awumanga kuhle, kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempila kahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha nalapha yana.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa, lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni wenkokheli yamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukuba eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, umnumzana Hague Gabo, laye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee SADC bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungalu luyahlupha oluhluphayo, abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC lolo oluza kwenza ukuthi kwangkhona i-environment esanti ngesikhiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo imgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga bengethuselwanga lokho kudlulileyo belungasilo khetho akula khetho olokuthi abantu abakwanise ukukhetha abantu kufuze bakwanise ukukhetha ngalokho amazwi kababoramaphosa alahlekile.
Umnumzana Thenisani Ntungagwa, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kuningi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Mawuramaphosa ekhuluma ngama-sanctions kutho ukuthi silelungelwe njengamaZimbabweans ukuyocatsha eGoli. Sidinga ongasiphilisa.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, umnumzana Richard Mahomva, uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumende ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumende wakhe kulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Salingoni owenhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe eZimbabwe kumele zikhitshwe ngenxa yokuthi yithi thina izizwe laseZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union, lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukumelele uthi akaboni okwaphanyaniswa yi-commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission, IZEC, ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe Europe eye European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabezek olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe EU bathi bathethelesi sinqumo ngenxa yendlela iZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana laba kwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko, umnumzana Richard Mahomva, uthi iZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphuma ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi iZEC yenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity, and as a result of that, it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially, the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa iZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasilandaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe EU.
Siyamangala actually ukuthi bebevele befaka imali kuzekhi, ngoba izekhi ayikho ready, ayilama institutions ukuthi imali leyo izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo, njengobufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho izeki ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally okubangela ukuthi iEU ikhiphe imali yabantu bebancedisa ngayo ngoba imali injongo yemali bengiyokuthi izeki incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe kodwa hayi ke lokho akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe kodwa ke lokho kweZimbabwe kuthitha ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekile ukomishina Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuni ngokwabo imali ngeyabo singathini thina ngokwabo lokhu kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akulalutho ngisho olulodwa ezizahlele ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina sabambani sonke akusiwethu sithina lokho uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezekhi bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi iNagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugenqulwa labangane bakhe abane sebebotshiwe besethuswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka womumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edluleyo ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika okunhlanganiso yeStraight Out Mpophoma.
Ibizo lakho na likhuluma ngokwalo ukuthi ngelani ngabantu abakhulela eMpophoma sihlangane sonke sathi simuntu singenzani sinceda abantu abekhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesileminyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha yintonkazana osengumzukulu ose-New York kuthiwa nguKaren ngomamsikiwa. Ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangane babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers but sicinise senzani sesi-expanda lapho sesibona iMpophoma inkulu sinceda ogogo sibanika ama-hampers ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama-handouts from people to understand then. Senze sibone ngapha sisebenza okumani osilakho okuncanyana. Senza sithumela ekhaya sibathengela ama-hampers sibanike.
Ye, ama-hampers lawo abelani khonapho?
Yabo kule mpuphu ithukela vele akulanto eziningi sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya impuphu ithukela isinkwa lamafutha. yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesibonthi no asikwansi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of Mpophoma sahlabezela abantu bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla hlanganisa sibanika nje abazali bethu
luqhuba njani uhlelo lolu
lukhula kakuhle into sesenzileyo kathi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools aseMpophoma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanika ama sanitary pads abantwana bawamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badubeke ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana futhi nasenzeni sigcine dinga ama donations sathenga ama sanitary pads uKaren Nyade spearhead that issue ama sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistribute ama sanitary pads ebantwaneni bonke so kathesi sile tournament ebuya mhla ka 9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senze ukuthi tournament sikhume labo ngendaba zama drugs ukuthi no they should stay away from drugs
kuyinokwenza ukuthi likwenze kono
well simona ukuthi ekhaya indaba yama drugs into esihlupa sibi icrime rate sinengi imsebenzi akula abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudaka basacabanga into eziningi thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyati youth club senza ama different sports iswimming ivuliwe konke sose sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto into asebenza yikudakwa kuphela siyezwa lama teacher nje khuluma sibi ukuthi abantwana sebedakwa uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane so thina njenga bazali sesifuna ukuthi sokukithi thina ukuthi senzeni sifuna abantu abakhuleka kahle sikhume lapho so sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu so singenza ukuyi tournament sela abantu abonke besikole lapha sikhume labo sizabe sile be drug enforcement amapolice ayakhuluma lapho ingcenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama drug so
nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani
well sile WhatsApp group ekhona kuthiwa i-Straight Out of Mpophoma sile Facebook page zizanika ilink yakhona and also silabantu abakhona abasekhaya silo silingwe ngomama Sunda inamba zakhe ngilazo wakwanisa ukuthi abambeke u-077-281-2348 sile Highlanders Warfare Manager uVezigama Dlodlo uyasincedisa usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827 kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu 077-631-0615 uLindiwe lo Lee bafome iBerea Society so ngoba ngenye indubeko esibona ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama funeral police land so sesiqale le Berea Society zwele ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakhona inlutshwana sibile ekhitshwayo but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyiBerea Society lokhu so inamba zabo yizo lezi nginabantu befuna ukuba kwazi ngokuthi senzane bayakwanisa babathinte inambeni zomezi nginikezwa
lo ke mnumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika limuze ixoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika.
Ngokuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla leTRC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. iTRC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Umvukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaya amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besikhanti uMayor abe ngumuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, badla qhasha abantu. Esikuse ifair factor ukuthi engabe ngumforeign uza xosha abantu abalocal ezimeya ikhansili, asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ndimufuna Mayor unoziva vanhu, chizwarwa chayo muno unokhethwa navanhu kuitira kuti mangwana kana tavo neproblem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti patakakuviga tove rizvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifacora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnumzana Yebethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi kona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe langkhona? Selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngikhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona. So labo yikho behlele bezilungiselele. So ngizahlala phansi le-management, I'll also consult the Ministry of Local Government ukuthi sinike i-directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le-TRIPC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise mandla leni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni eye-Normalization Committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors. Kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizanika lolu daba kusasa ekuseni half past six. Silunikwa nguJoseph Njanje.
Live talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokuselela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwi afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqetshi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetsha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Lotabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.